ya kungathi ku akukaphumi kuhle. Yeah, abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe belokhe bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo awakumele ukuthi bakukhangele wedlula Ukraine ngoba la iRussia angithi nxa ichaya ngale Ukraine kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha enxa yongabe sokungokunye enxa sokulokunye okukhangele ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasotsha aweRussia engangena ku-nuclear plant, ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Yeah. La mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant leyana. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezatshaya imimoya lebulalayo, i-radioactive leyo imimoya lebulala abantu. Yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe namabutho ayo khona phana ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyachapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le umoya lwana mubi kakhulu umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokhu esatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zakhona zizigaba ezimbili ncane ezilalelisa ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana kwi-nuclear station kumbe yona i-nuclear station lena ishote i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana bese kugcina kutshinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu, umoya obulala bulala khonapho zilili, umoya omubi kakhulu.